sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 26 kuNhlangula 2022 ngoCape Town. Endabeni zethu namhlanje.
Ngathi eInvest of Zimbabwe insebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union.
Kuvaleliswa umoyi usicamfundo Alex Magayisa eHarare.
Ukhetho olika-2023 kule ngozi yokuthi kungaba lokudlwangudlwangu lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuthatha kwabantu.
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla lezanu-PF liphehla udlakela eZimbabwe.
Udlakela kayisilo olungakha ilizwe. Ofuna ukwenza udlange futhi ukuthi kaso muntu weZimbabwe uyabe ngala bono kumbe ngakasifiso sokuthi iZimbabwe ibe nengqubela phambili.
Kodwa abakubandla lezanu-PF bayakuphika lokhu.
Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseliya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe layo ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini.
Kule ndoda ehlala eMangwe ebidlwengula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni salathulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesikristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi namhla bavalelise umoyi usicamfundo Alex Magayisa wefundisa kwele Bhilitane njalo besaziwa ngokuloba okujulileyo ngokwenzakala kwele Zimbabwe. UMavis Gama usethulela lolo daba.
Bekulezi hlobo abangane labanye eHarare Showgrounds obekusenziwa isikhumbuzo sikaMagayisa. Abanye abavalelise uMagayisa ngumnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-CCC, owaye ngumsekeli womkhokheli welizwe umnumzana Arthur Mtambara, usikhucamfundo iBomandaza, usikhucamfundo Love Mo Maduku, umnumzana Simba Makoni, umkhokheli webandla leMabambo kusile Don labanye. Omele umdeni kamuyi umnumzana Robert Magayisa uthe balahlekelwe kakhulu.
Tsarasikwa negamba, tsarasikwa nemare, asitino ngonamata kumsiki kuti vamugamuchire vamuise panzvimbo yakakodzera.
Kwaba nzima kakhulu kiti lapho sisizwa mpiko wemfa yakhe silahlekelwe liqhawe, kodwa siqhubeka sikhuleka kumdali ukuthi amlondolozela pakhona.
Uchamisa laye uthe ilizwe leZimbabwe lilahlekelwe yindoda emadodeni.
Magayisa anga asina chigaro, but aida ugaro wakanaka munyika yeZimbabwe.
UMagayisa wayengela sikhundla kodwa efuna inhlala kahle yabantu elizweni leZimbabwe.
UChamisa ophinde wathi
munhu akanga atora nyaya yethu ngatidaro, because nyaya yamanational events, we have surrendered national processes and events to a political party.
Lubaba uChamberlain emangalisayo yokuzehlisa yokuzinikela ukusebenzela abanye akazange abuyele emuva kuloko.
These national events are over.
Umnumzana Daniel Molokele olilunga ledale lePhalamende njalo wafunda e-University of Zimbabwe lapho kwafunda khona umuyi uchasisa ngokunye okwenziwa nguMagayisa.
Ngathi e-University of Zimbabwe insebenzela kakhulu ngo-1996 ngingu-acting president we-University of Zimbabwe Students Union, lapho engasungula khona uhlelo lokwakhiwa kwesekelo sombuso esitsha se-UZ Students Union esingathi constitutional reform. Ngasetha up i-constitutional sort of commission ehahlangana during one of the vacations or holidays, and u-Alex Magayisa was one of the people who was actively involved ukuthi kwakhiwe isisekelo sombuso esitsha i-UZ.
Unkosikazi Roslyn Gwese okubandla le-Labour Economists and African Democrats uthi uMagayisa wayengumuntu wabantu.
Njenge-lead party sikhala nje labo bonke bokwaMagayisa, sibaduduza nje sithi hayi kasikhaleni silethemba ngakho ke sibona ukuthi khona uMagayisa wabamba umsebenzi omkhulu sibili ngesikhathi laphana sekwenza iconstitution yeZimbabwe waphatheka sibili phakathi kweconstitution yabenhle yabenilanamhla lokho yesisebenzisayo ngakho ke hathi na siyakhala nje lelizwe lonke ukuthi silahlekelwe sithi silahlekelwe tina
umfundisi Milson Moyo okunhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance uyakusekela lokho
nga ngimkhumbula ngikhumbuza kuhle umbhalo othola ku-Isaiah chapter 1 verse ngelika 17 othi fundani ukwenza okuhle lifune ukwahlulela kuhle liqondise abacindezeli lahlulele izintandane limele umfelwakazi nansi impilo ubaba u-Alex T. Magayisa ebengibona eyiphila ngesikhathi esaphila ngiyamkhumbula ngayo
umnumzana Joseph Chuma ilunga le-Central Committee kubandla lezanu-PF uthi
thina esintwini silesitsho esokuthi nxa umuntu eselele kasenacala umele etheswe lona kumbe akusela kukhuluma okubi ngaye ubaba Magayisa uyiphilile impilo yakhe ngako-ke nxa mina ngukhangele ngithi hayi ngalale ngokuthula uMagayisa ibanga lakho selidlalile whether kubi komunye kumbe kuhle komunye kodwa yena usekuqedile okwakhe kulowo mhlaba ngalale ngokuthula indlela yethu sonke
uMagayisa wabulawa isifo senhliziyo wake wasebenza ehofisini owaye ngumkhokheli webandla le-MDC umuyi uMorgan Tsvangirai ngaphandle kokuba ligqwetha njalo lokufundisa amagqwetha eKent University kweleBhilitani uMagayisa ubikwa wayethanda konke okuthandwa nguZulu ogoqela umculo kaSimon Chimbethu ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama
Abalandela ezombusazwe bathi ibandla lezano PF lichotshozela udlakela ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa ngomnyaka ozayo. Bathi ukubulawa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change kuveza ukuba ibandla elibusayo lesaba ukunqotshwa kukhetho oluzayo ngele-CCC. Unumzana Ambrose Sibindi okunhlanganiswe yezakhamizi iyebulawa Progressive Residents Association ngomunye wabethuswa ngokwenzakala elizweni.
Ukhetho oluka 2023 kule ngozi yokuthi kungaba lobudlwangudlwangu lokuhlukuluzwa lokuhlukumezana lokuthana lokubulawa kwabantu lokuchasha kwabantu kungani siswe njalo ama-by election la esidlule kuyo khathesi athengisele ukuthi i-opposition party i-triple C ilo-ke ilo support elithole ebantwini and singananzela khonakhona i-ZANU-PF yakufakilise ukube njalo isafuna ukuthi ibuyithwele yosupport ngokuthi ifosele ukuthi abantu baye ngale khathesi siyananzela esithungu sokwenzakeleyo siyabona okwenzakeleyo umama lo uMoblessing wabungunyamala lengaqedakali wadode sefuqele kweyindawo emanzini le khonako yinto esisegcikeni ezitshengisa ukuthi u-2023 kuzabancane indawo izanu-PF izaqhubeka kudlwangudlwangu ngoba isibona le economy le indlela esengala abantu abakhomplaina ngayo khonako kwenziwa ngamanesi ukuthi athi sebekhala le misebenzi ikutshengisela kwabantu ukuthi bakhona ngelizwe lezimbabwe ngohulumente wezimbabwe wezanu-PF kuzenza ngokuthi uhulumente ahle abuye ngolaka ebantwini ezange ubavoteli bavotele izanu-PF so-ke eqinisweni mbona ungathi kungaba lokuhlukumezeka lokubulawa kwabantu lokuchathwa kwabantu ngo-2023
manje kulungiswa njani ukuthi kungabilo ukuchitheka kwegazi baba Sibindi.
Ye uhlupho esiba lalo eZimbabwe ukuthi ungazama ukuthi ake sinqusene abanye ngasaba lokhetho bazosincedisa. iZANU-PF izakuphendula ukuthi hayi ilizwe leli ngelethu lilungiswa ngamaZimbabweans akula muntu ongenayo. Kodwa besembona ngabe engxenye yeZimbabwe ngenxa yokuthi thina phela sivumeni sesehlulekile thina njengelizwe ukuthi sikhulumisane sizwanane siphakane kuhle. So besokuqaphela le ngxenye kuye kube ndele neutral board enganye ukuthi uma-elections ibe khona ibe lilihlo izama ubabinza ukuthi nxa kuthiwa kule media coverage public media le ikhava okufana nayo xa kuthi kula marali ngale kwabula marali ukuthi watshele emapholiseni amapholisa avumela amarali ezanu-PF opposition engavunyelwa kwakhona okuluhlupho so-ke mbona ngabe ngenxa lokungaba sibilenye i-neutral board engazama ukunesa ukuthi hayi ikibambe ma-election aphume kuhle siyakwazi constitution ikhuphakekhona kodwa into yeZimbabwe athi sikhuluma ngathi thina sibona ngathi hayi le zekhe naleyi benza intando kuyo futhi okukhathazayo ngobizeki yakho nabayibusa bafaka abantu bayo so sefuni ngakuba le transport engazama ukuthi ingenelele lana ama elections ethu ngasingedisa la ngathi because inekhuluma kunye ukuthiyelelo but sesizama ukuhlenga uhlobo esiphakathi kwalo njengelizwe
izana ingakuvuma khonokho
izana ayisoze ikuvume kodwa ke nxa njengabantu singakufaka ipressure engxenye kube nendlela yokuloba la ma-sadi countries mangikhuluma ngama-sadi singakhuluma ngamazwe akhatshana ukuthi azame ukungenela engxenye kungancediseka izana ingasoze ikuvume suli kodwa ke imizamo yabo isizayo ukuthi ke sisungisiwe ngoba lokho okwenzakalayo abantu bayadubeka nani abadubeka so abantu be-opposition labantu bezantiye bayadubeka ezimbabwe kathesi xa labalala bengahlanga bathelezi bantu abaxotshwa ezibhedlela kulamithi labo nxabegula bathwala nzima so wonke umuntu uyadubeka ezimbabwe so ngibone ngaleyo ngqondo ake sifana amakhanda ndawonye lanxa ungabe ungowe-opposition lanxa ungabe ungowezantiyefu sizama ukucela khona kwane e-neutral way yokuthi kube lo muntu ongasihambela ama-election umpumela uphume kuhle kungabi lokuqhokozela lokudlongodlongo lokubulawa kwabantu
Umnumzana Ambrose Bindi ukunhlanganiso ye-Progressive Ebulawayo Residents Association besixoxa laye ekubulawayo ilunga lebandla lezanu-PF umnumzana Eliphas Mashaba uthi abatshotshozeli udlakela
thina njengezanu-PF upresident ubabamnanga uhlezi ekhuluma njalo ekhuthaza amalunga ezanu-PF ekhuthaza amalunga ama-opposition ekhuthaza amazimbabweni ukuthi udlakela kayisilo olungakha ilizwe just yesterday ubekhuluma ngapho so kamboni ukuthi laba abafuna ukwenza udlakela ye sikubonile ngo-2019 ama-opposition bahaya abantu abahamba bethisa izinto la kungenzakala kodwa elibhotoza yenza udlakela ngithemba ukuthi ilizwe lamapholisa ezimbabwe lapha the capacity ukuthi bathi babambe lokhu ukuthi kungenzakali siyacela nje amazimbabweni ukuthi khona asambeni siyekukhetho sisiya kukhetho umnyaka lo siprepele ukhetho ama-rallies kayenzakale openly abantu abakhankaswe ngendlela ekhankaswa ngayo ofuna ukwenza udlange kuthi ukuthi kaso muntu wezimbabwe uyabe ngala mbono kumbe ngakasifiso sokuthi izimbabwe ibe lengqubela phambili
ye siyabona ke ukuthi abaphikisayo bathi ibandla lezanu-p f lingalitshayela uvalo libona i-CCC ingani yaphumelela ebantwini abaningi kambe kungabe ikhokhonoko kwesiqiniso kusenza ukuthi kube lodlakele ezimbabwe
hawu since 1980 ivele sihlezi siba nama-elections every 5 years constitutional asikaze siyekele and since 1980 uhlezi silawo ama-opposition osisibona bazalwe i-democracy elethwe ezanu-p f since 1980 we have never lost elections bakhona abanye sebeze bapha baze bathiya labo bezitela ukuthi bazabusa kodwa ngiyakhumbula upresident umgaba wakwathi kana waguta nyembe uthi usemerwa nemdima yakobhanjele uthi urota uthi tonganyika ino hambe uyethethela ekhaya
loko kunjalo khona manje uthi bubele beyayithethela
nakathesi lokho kunjalo izanu-p f is gaining ground every day ngoba abantu bezimbabwe bafuna ama-results itshintsho in terms of impilo zabo Inflation is going up. There's a reason why the inflation is going up. US dollar economism is not our money. Abantu balaphesa US dollar kanti isim dollar. But again, president ukhuluma le business ukuthi kanti lenzana abantu lokho libusy likweza ama the rate akathi abantu ama businesses what they doing bobo na ba rate abe black market. Ba bakhangela ukuthi iRBZ inozweni iphuma injani i-oxygen rate yabo then they dump the money on the market. So khonokho bese kusenza ukuthi izinto zizikhwele. Abantu labo abezitolo labo sebe-rate izimali zabo nge-US dollar. Then bese be-rate kufika khona. So konke kokhu ngethemba ukuthi uhulumende kukhangele njalo ukhangele ukuthi bekulungisise ngesikhathanana njesilutshwane.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla leZANU-P f besixoxa laye ekobulawayo. Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington. Singahangeni kusigaba esilandelayo siye sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Batshengisela abanye abantu eMelika abakhonona ngedale lepalamende elisuse isiqa esikusekelo sombuso welizwe ebesivumela abantu ukuba bekhiphe izisu. Lokhu betshengisela abantu elizweni leli kulandela ukwethulwa kwesinqumo lesi ngolwesihlanu. Inhlanganiso esebenzelana lozulu ekukhipheni izisu ezingafunakaliyo ithi isimile kancane ukwenza lokhu eTexas. Kulezabelo ezifika 26 ezilakho ukuvimba ukukhitshwa kwezisu kulandela isinqumo sedale le Supreme Court esiqotozwe kakhulu nguhulumende kamongameli Joseph Biden. Kodwa bakhona njalo abanye abasekela okwenziwe lidaleleli. Kuyini okuzawenzakala kwamanye amazwe kulandela isinqumo lesi? Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele umnumzana Majobana Ncube, igqweda elilwela ilungelo loluntu.
Isinqumo somthethwandaba waseMelika ophezulu iSupreme Court siyasibona esikunanzelelayo ukuthi lesinqumo sizaba lomphumela ozaba khona umhlaba wonke ukuthi amazwe amaningi achiyeneyo abebekhangelele ukuthi iMelika yilona zwekazi eliphambili elikhangele ukuthi amalungelo abesifazana ahlonitshwe belingaba umzekeliso ongcono. Kodwa nesinqumo-ke esikubonayo ukuthi hhayi la iMelika nje iyasifanela nje lamanye amazwe afana laboZimbabwe.
Nxa sesikhuluma ngokukhipha izisu, kwele Zimbabwe kuhamba njani?
I-constitution yeZimbabwe kalikho ilungelo lokuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu ngokuthanda kwakhe. Kulo mthetho okhona kodwa okuthiwa yi-Termination of Pregnancy Act, lowo mthetho uvumela ukuthi umuntu wesifazane akhuphe isisu nxa kulalokho okulandelayo kumbe for izizathu lezi ezilandelayo ukuthi i-pregnancy leyo ingaba ingozi emntwaneni kumbe ingaba ingozi kumama kumbe i-pregnancy leyo itholakale qhwala esikhalele ukuthi kwenziwe icala elinjengokudlwengulwa komuntu. Yizo lezo kuphela izikhathi okuvunyelwe ukuthi umuntu wesifazane evunyelwe ukuthi akhiphe isisu ngokusemthethweni. Lakho kufuze ukuthi akhiphe isisu sisesincane nxa kwenzakale lokho. So-ke esikubonayo ukuthi hhayi eZimbabwe vele ilungelo lokukhupha isisu belungekho. So abesifazane abalalo lelo lungelo ngaphandle ngalezi zikhathi lezi ngaphandle kwezehlakalo lezwe engiziqambileyo ngaphezulwini.
Umnumzana Majobana Ncube, ligqweda elilwela ilungelo loluntu, besixoxa laye ekobulawayo.
Senganamasiko wawusenzi wemandla ubaba mkhulu.
Kwezamasiko esisesigabeni seMangwe namhlanje, kulesakhamuzi emakorokoro okuthiwa sivalelwe entilongweni okweminyaka engamajumi amabili kulandela ukudlwengulwa umntwana wakhe labazukulu. Sisebenzisa isibongo sakhe sakondlovu kudaba lolu ukwenzela ukuba sivikele abantwana bakhe. Umkakhe wabaleka waphephela kwele Botswana kulandela ukukhahlanyezwa kwakhe ngundlovu. Umantshi wethule isigwebo lesi ngeviki ephelileyo. I-Studio 7 eyaveza udaba lolu namhla ikhuluma lezakhamizi kulandela ukugwetshwa kukandlovu. Umkakhe unkosikazi Tabita Mtobi Moyo osehlala kule Botswana uthakazelela ukuvalelwa entilongweni kukandlovu.
Ngiyabonga kakhulu kubo-Studio 7 laba ama-social worker namaphoyisa ukuthi baze bambamba sibili baba bantwana. Ngiyabonga sibili kakhulu ukuthi laba abantwana baseleya bazosala bengasahambi ezinyathelweni zikayise ekejeziswe laye ezokuthi ukungahloniphi abantu kuyini. Kuyabongeka sibili kakhulu bomthetho.
Ukansila wesigaba semakorokoro unkosikazi Lois Puti uyakusekela ukuvalelwa kukandlovu entilongweni.
Cela ukuthi besiphathise kakhulu ebantwaneni labo njengoba behlukumezeka kangaka ukuthi bayenza i-counseling yabo abantwana babe ngabantwana buyele esimeni sobuntwana. Singabonga kakhulu khona lapho ukuthi basiphathise khona lapho. Thina njengo-17 hayi siyabonga mpela kakhulu. Siyabonga kodwa mina ebengikufisa ngibone ngathi lokho engikuzwayo iminyaka abamnikeze yona ibe mfitshane kakhulu, ibe mfitshane kakhulu. Ngabahle bachaya sibili lokhu anokunzima kokuthi nxa yethu uyathalaza emuva kwene kumnyama phambili kumnyama emuva kube kuyikuthi impela lanxa ezaphuma kumbuza aphuma kumbuza fela phakathi kube yinto angasozava ikhohlwa empilweni yakhe.
Ukhulu wabantwana abadlwengulwayo umnumzana Cornelius Ndlovu ubonga bonke abantu ababhathise ekubotshweni kukandlovu.
Ngicela avuke amacala lana awethese lo muntu isigebe ngalesi siphinde sithole esinye isijeziso phezu kwalezi sijeziso esitholileyo ngoba la makhesi adrotshwayo eyedrotshelwane sifuna ukuwalandelela wonke siwaphande wonke kuze isitudio sisebenzi sincedise kuko konke okwenzakalayo. Sithanda ukuthi sibonge lapho bantu Siyabonga umphakathi wonke osincedisileyo kuwo konke, siyabonga kakhulu Mahlabezulu.
Umakhelwane unkosikazi Sofa Malaba uthakazelela okwenziwe ngabantu ingatsha zikahulumende kanye le-Studio 7.
Hayi shuwa, siyabonga indaba esizizwayo, sizwa kuthiwa khona umuntu okade ehlupha, ehlukumeza, esenza yonke ubolobububo obungakho kade benza phambi ebantwaneni, ngapha engubaba, ngapha engumzali, kodwa ephilise abantwana njengenyamazane, eziphilise njengenyamazane. Siyabonga mpela, lo umthetho usidlale indima yawo, futhi la umthetho udlale indima encane mpela. Bekumele ukuthi mpela lo uba bethole mpela isigwebo esinzima esizoyenza ukuthi omunye lomunye kusasa uma efuna ukwenza ububi obunjengabona lobo, ebona ukuthi ecabange kabile, ekwazi ukuthi umthetho kawudlali. Singabomakhelwane, singabomama, sithi siyajabula mpela ukuthi namhlanje sekusimo yethu sikhululekile, sesijabulile ukuthi ekugcineni umthetho suze wasebenza, sesibonile ukuthi umthetho ukhona, uyasebenza, uyaphila, sesizohamba sikhululekile. Loba ilanga liyakutshonela ukwenye indawo, loba uhamba uhamba ukhululekile, kasisoze sibe sisasaba, ngoba bese sihamba sesisethuka uhamba uthalaza ukuthi ngizathi nithi ngiyahamba ngithutshelwe ngumuntu, umuntu engeze into engalunganga.
Isakhamuzi seMagorogoro umnumzana Alpheus Ndlovu uyabonga kakhulu.
Studio 7, siyabonga kakhulu ukusiphathisa kwenu ngalesi sigebenge bese sihluphile. Kambe umuntu okwanisa ukuthi abambe umntana wokuqala amzalise umntwana, aphinde owesibili amzalise umntwana, athi umntanake lo amzale lomntanake wokuqala aphinde amnyukubeze, yona le into ebizwa kuthiwa kuyini khonoko. Siyabonga amapholisa asebenzile kakhulu, siyabonga mpela amapholisa mali ngaqhubeka libamba izigebenga ngale ndlela, siyabonga. Kodwa amacala, hayi amacala asasekhona, sicela balandelele lama-social welfare, bayawalandelela amacala futhi. Lamacala lomuntu awunzele amacala mathathu, 20 years incane kakhulu. Siyacela ukuthi abe welfare balandelele, siyacela ukuthi uma bengancedisa futhi laphana umama lwana Thabitha Mthobi usenkingeni, nguye osekhangelela abantwana, bona laba abantwana abazala indoda yakhe khonapha ekhaya.
Asenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu legqwetha likaNdlovu. Hayi ke, simalapha namhlanje kuhlelo lwamasiko, silethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu silontukami likomo.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya, igama nguNtungami Lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi?
Bathandekayo benkosini, sihlangane njalo kuyo inkundla yethu le yokuvuselela umoya. Sibonge umsakazi lomsakazi ukubana basinika leli thuba lokubana sisakaze leli lizwi lokuphila. Sisehlukana besibale encwadini ezaga chapter 4 verse 23 to 24. Siphinde nje njengoba ngamavesi amafishane amabili, verse 23, phezu kwakho konke okugcinayo gcina inhliziyo yakho ngokuba kuyilapho kuvela khona ukuphila. Verse 24, susa kuwe ukuphambana komlomo nezindebe eziyisigwegwe uzidedisele kude nawe. Sithe sikhangela sakhangela emulini egumeni lapha kubana ukhulumela eceleni kusukela enhlizweni engagcinwanga kahle. Nxa sesiphuma sesingena emphakathini, kuningi abantu abakugcinileyo. Siyazi ukubana abanye bagcine izinkomo, abanye bagcine imali, abanye bagcine izikhundla, abanye bagcine ukuziphakamisa, abanye bagcine imfundo, abanye bagcine abantwana ababagcinile ababenzela kahle, abanye bakuphezu kwakho konke abalakho bazigcinile bona bodwa. Ilizwi lithi phezu kwakho konke gcina inhliziyo yakho, ngoba kulapho kuvela khona ukuphila. Nxa usemphakathini yazi ubana konke lokho okugcinileyo ngoba iBhayibheli ithi phezu kwakho konke okugcinileyo kusobala ukubana kuningi okugcinwa ngabantu kodwa ungaze ukugcine konke khona lokho ungagcinanga inhliziyo yakho awusoze uthole ukuphila olokuphumla yikho siyasibone abanye abagcina abakugcinileyo ngisho lokulala sizwe kuthiwa ubuthongo kabubuyi kodwa bagcine izinto eziningi bagcine izikhundla abanye bayagcinwa bayalondolozwa lapho abakhona abanye ke balezikhundla eziphezulu kodwa bakwazi ukugcina inhliziyo zabo le mlonyeni yabo uyezwa ukubana lokhu abakukhulumayo inhliziyo zabo kazigcinakalanga kahle ngiyake ngimangale kwesinye isikhathi nxa ngilalele lami njengoba sonke silalela lapho kukhulunywa khona okunye abantu kabasazili kabasanika isithunzi izinto ezifanele ukuba nangabe zinikwa isithunzi ngiyake ngizwe lasezimfeni abanye baze bakhulube le nhlamba abanye baze balibale ukubana nxa bekhuluma emfeni kumele kube induduzo kulabo abashiye isihlobo sabo ingabe inkonzo yesikhumbuzo kumele ukuthi labo abachiywa ngulowo oyabe khunjulwa bazizwe bekhululeka hatshi ukuthi kube sekukhulunywa ezinye izinto ezingayisizo ezibonisa inhliziyo engagcinakalanga inhliziyo yena ukuphila abanye sizwe lasekukhulumeni nxa kukhulunywa kubo zindaba umuntu abizwe nozindaba athi buyani lizokuzwa uthi nithini abe sekhuluma lezinye izinto ngobana indebe zakhe ziphambene umlomo wakhe kawukhuluma okuyikho yikho Isaya ngenye imini othi kumele indebe zethu zishiswe kwabonakala ingilosi ishisa indebe zika-Isaya ngelahle elivuthayo ukuthi abe lakho ukukhuluma kuhle ebantwini njengoba kuleli elakithi sisiya lapho esiya khona phambili sikubunenge esiza kuzwa abantu sebekhuluma lento ezingayisizo betshengisela inhliziyo zabo ubana kabazigcinanga bajabula ngezinto ezingayisizo ukuphila kukho kibo kulukula sisize indebe zethu zikhuluma into ezizo inhliziyo zethu sengathi zingahlanjululwa ngegazi likajesu asikhulekeni baba thixo engcwele hlambulula inhliziyo zethu sithole ukuphila okunaphakade amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungameli Nkomo
siyabonga kakhulu untungameli Nkomo ungadinwa lakusasa wezemidlalo nasi impumela yemidlalo edlalwe lamhlanje ePremier Soccer League Cape United 0, ZPC Kariba 1, Islanders 3, Black Rhinos 2. Kwenye kubekela pambili ke imidlalo yenguqu kwele Zimbabwe. Ye, singa kehluwa nisihlobo. Sisikhangele ebesigokhela namhlanje. Abantu abaningi namhla bavalise umuyi uSikhamfundo Alex Magayisa. Abalandela izombusazo bathi ibandla leZANU-PF liphehla udlakela elizweni. Kodwa kwakubandla leZANU-PF bakuphika lokhu. Ulendoda ehlala eMangwe ebidlongula abantwana labazukulu bayo esivalelwe entilongweni ukhanya ngazani kuzamsindela konke lokho lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email ekukheli yethu yestudio7@voanews.com noma i-text message kunombolo ethi +1 202 465 0318 ngizaphinda njalo ke inombolo leyi i-WhatsApp +1 202 465 0318 The email yetu ihamba kanje studio7@voanews.com Sikhona njalo ku Facebook ku VOA Indebele VOA Studio 7 SQN kube isilungu le VOA Shona so lingakhohlwa ukuthi libe lokho isiphuma ebulanjini be kuma website la ku social media Olivalisayo ngenjabulo ku Keeps Dube lilale
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Cheererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.